ngingazi baba Nkomo ukuthi khonoko kuyibona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe, iproblem yayikhona kwakungumgabe, njalo iproblem ababelayo ngumthetho onalo indigenization, umnangagwa asesithi onayo uzasalela ama-diamonds le-mining. Nxa kuyukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube nqabele ukuthi bezoinvesta, ngibona ngani bazabuya. Kanti-ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle, bona okwabo kuphela i-interest yabo ikwezomnotho. Lingabavumeli ezomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugurawundi kunje, bona bebhizi bethapha umnotho kwampani eZimbabwe, abala problem. Kodwa lingaqalisa ukuthi lithathe umnotho, libanikile enqabele ukuthatha umnotho, sebesiza i-problem, sebesiyagada phezu kwentaba. So iyi-problem ekhona, ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela. Ngabantu ngeke wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela komnotho.
Alubana ulakho ukubacebisa abakwamanye amazwe, ubungabacebisa uthini?
Engingakutsho Nkomo yilokho, angifuni ukuthi kuthiwe uMagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-investi eZimbabwe. Hatshi, ayisikho lokho. Engikutshoyo nanku Nkomo, mina ngesifiso sami bengingathi mina kabeke bene bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na. Kungadingakali impumela yakhona ukuthi kenjani, kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho lalo ukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso na, yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo omuntu na, enziwe ngendlela ehlonipha uzulu jikelele. Nabi ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhithwa konke lokho okuyikhona lokusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kusizolo, okunjengakhona lokho okwenzakala kathesi ukuthi ama-social bills enkayi ebesabisela abantu bebadinga into ebantu bavotele izane. Nxa konke okuyizinto khonokho kungaphuma Nkomo, ukhetho lwenziwe, akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo, ngumjuru owinileyo, kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngu-president. Hayi, ngibona ngani lokho kuyabe kungasadingakali. Inye indlela ekhokhela ekhethweni ibe indlela eqondileyo ebalulekileyo enhle.